ilanga leli lenyanga yangikhona kungaba kunjalo kodwa ke nxa sisuka ngapha ekujabuleleni sisuke kujabuleleni ngapha sijabula sikhangelane futhi lokhethi kuyenzakala ukuthi kube nama disappointments phambili lapha intokozo le kade ikhona lapha abantu bejabula nje ukuthi khona bangamaqhawe ilanga leli lakhethi kube sokusuka kubi futhi akwehlukaniswe inyanga yokhetho ibe yodwa inyanga le ekekhangelane lamaqhawe kunye lombutho wesizwe kuthiyani nalokho okuthiwa khona kulokhetho thina as a military veteran there is no point yokuthi sibe ngabantu okuthiwa sizakuya ekhethweni sisiyakhethwa ngabantu esabakhululayo there is a serious mistake lapha a serious mistake uhulumende kamugabe lo uhulumende yethu lesilayo namhlanje they are doing the same mistake iwo veterans kumbe amaqhawe esizwe lombutho akumelanga becela ukuthi bebe nekota system eParliament ama war veterans bona ngamaqhawe those are the rightful people to give the advice kumkhokheli welizwe ngoba nikuyabe kulokukhumbuzana ukuthi ke lokhiyana ke hayi laba abanye abantu lawo
nxa sikhangele lina abalwa impi yenkululeko libona ungani uzibuse okhona kathesi liyavumelana lakho yini ukuthi yikho elakuyela empini
kumanje lokhona kathesi nxa sikhangele siqathanisa ngalokho okwasukunyelwa ngabantu ithiwa abantu besiye empini kwakuyi-against the system isystem leyo izenzo ezabelungu ondlebe zimhlophe kumbe ezikhanyelanga omadolo amade kwakuyizenzo zabo ezazingalunganga pho ke ngoluhulumende okhona sikhuluma okhona kathesi akhona karobert mgabe okunye kwakhona kuqondile sibili wenza kahle laphana I think ama-advisors yiwo ngam-advise kuhle but 100 almost there ezinye izizathu izona lezo zokuthi kwaba phela lakhona ukuthi kulama-sanctions yikho ezinye izinto lokhu ezingakaqondisiswa but nxa sikhuluma nge-devolution of power ngibona engazani lokhu kuqondise lokubambanisa abantu ndawonye yikho lokhu esasikulwela lokhu esasikufuna abantu bebanjaniswe ndawonye abantu babanjaniswa ndawonye kukhangelwe indaba ye-gugrawund uhulumende okhona yena lo i-second republic uvulile amabhuku athena kakukhulunywe lokhu kungakwazi okwanyenyezwa isethithi ukuthi khona yasuka indaba yakhona yafakwe ezinduneni izinduna lezo afike zona khathesi into endule yangikhona ukuthi kanti uhambo lolu abaluphiwayo solungaphi but yikho konke khona lokho esasikufuna lokho ukuthi khona abantu babo kube nomanyana yikho khona lokho so ke ungakhangela i-devolution of power ngabantu ababe besehluleka ukuthatha amandla abo amandla ehliselwe ezabelweni in terms of development but you'll find ukuthi khona nxa uhulumende ekwenzile lokhu etheka kube yilokhu abantu abayiba kuthiwa khona be-implimenta leyo devolution begcwalisise kufike ebantwini yiba bangekhoyo abakho kwezinye indawo bakhona bayadivelopha bathatha imali ze-devolution bezisebenzise ngendlela eqondileyo beqathanisa le mali ye-CDF Constituency Development Fund bayasebenza sikulokuzwayo ngapha ngakithi kakula yizero unless uhulumende esikume elandelele if you look at i-example umgwaqo wenkayi lokhu mile khona laphana wathiwa khona ngowesimele umabhena lokhu khona lapha it is because uhulumende ngoba umngameli welizwe katyelwa iqiniso yikho khona lokho esingakufuniyo sifuna kukhethwa abantu abazakwenza izinto ngendlela efaneleyo.